ngiyananzelela futhi ukuthi yena isadaki ngokuningi babo bavume ukuthi ama-election ngalast year bathi ayi-free and fair. So ngingazi ukuthi iBotswana yona ngokwayo ingaba lo influence bani, ngoba singagayelela ukuthi i-civil society yaseBotswana ivele ile-problem nemingane etama. Yiyo eyinye ingathi ngelinye ilizwele lana elingela into ezifana nama-community radio stations. And ungakhangela ukuthi okwesikhathi eside uqhama sengomunye umuntu ogayele ukuthi ngomunye naye osebusa ngogcizi kona ngalo eBotswana. So I'm not sure ukuthi really abangaku-achieve-a eBotswana kuyini, ngoba out of my mind I don't think of any organization engangayiza evele eBotswana eseke yayo le dumo. So mhlawumbe hayi kusela nje into yokwenza, kodwa mboni nje ukuthi kungaba le mpumelelo engane yakhanyake engavelelizinto iBotswana.
Ye, kodwa siyabona ukubana iBotswana yiyo esike yaphathisa iZimbabwe ikakhulu umnumzana Tswangirai, siyakhumbuluke wayaphephelela kuona njalo. IBotswana ikhanya iyaphathisa ezinye inhlanganiso ezizimeleyo, singathini ngakho no?
Well, yena uKhama singathi personally ukuyawe lesikhathi lapho kade ngami uyasekela lokho nalokho, but okumele siwuqhayele kakhulu kungagqala kusadazi ukuthi kona lesuko bani singakwenza ngemva kwe-election last year. And singazibuza ukuthi kunini lapho uKhama asine khona ukukhuluma ngumongameli welizwe ukuthi lokho nalokho kuzathola ukuthi kona mhlawumbe la esenanzelele ukuthi into leyo singami size yabonakala, because kunyokubuhlungu kakhulu lethi ngathi abantu basekumele bekunanzeliwe eZimbabwe ukuthi i-opposition kayisekho. So nxa i-civil society iyahamba khona ngale, mhlawumbe bangase kuhle ukuthi bekhulume layo uhulumende leyo khona kathesi, ngoba izamtiye kule-tipese epanamen ayikho eyinye inhlanganiso embona ngani ngafaka i-pressure okwakathesi eZimbabwe ukuthi into zingajika ngaphandle kwayizamtiye. So ngingazi ukuthi inhlanganiso lezi abantu babekhuluma nazo ukuthi zenzele, njengoba sengikhulumile njalo ukuthi yena iZimbabwe okomnyaka olandelayo yize eyeyabi phethe isikhundla sesakhe.